umumo wegcikwane umnikazi kakhulu ngoba abantu sebephelile ngaleli gcikwane njalo into yakhona ibuhlungu ngoba kufaka amanesi amaningi aseZimbabwe asephelile and kufa abantu abancane nabadala bonke kakukhethi ukuthi lo umncane kumbe umdala ufa wonke umuntu igcikwane likhona leli libuyile kunzima kakithi
ya manje ungasitshela ukuthi ababhubhayo sizwa kuthiwa iningi labo yilabo abasebenza kwezempilakahle kuliqiniso yini?
Yebo, kuliqiniso kakhulu kakhulu ngoba kunje abaningi sebehambile asiselabo abanye basezibhedlela bayagula and kunje lathi thina sinje siku-isolation mina ngigcine ukuya emsebenzini ngihlala 25 lapho futhi ngisuke emsebenzini ngingezwa kahle ngahlala ngilokho ngihlezi namanje ngi-under ukumonitwa but sengisizwa ngcono khathesi but angiyi emsebenzini abantu abaningi sebephelile sikula bezempilakahle amazimbabwe especially abasebenza through ama-agents bengakho oku-NHS ngoba iningi sesasuka sazifomele ama-companies ethu saya kuma-self-employed abulala ama-companies ethu so yiyo inkinga esesihlangana nayo esihlanganisana nayo kuleli lizwe.
Nxa kuyukuthi abaningi ngabeZimbabwe kungakuliqiniso yini ukuthi bona bezempilakahle khona ngapho kwele Bhilitane sebefuqela phambili abensundu ukuthi benze umsebenzi wonalo?
Vele khona kunjalo kungasukeli nje okwanamhlanje yikho esihlangana lakho thina ku-frontline ma usebenza esibhedlela imisebenzi yonke eyabe i-challenging most ifuqelwa abantu abamnyama thina abantu abamnyama yithi esikwaphambili siphiwe le imisebenzi eminye engaqedi njalo thina as you know ukuthi amaZimbabweans are very hard working people and they must sisebenza sisebenzele ukuthi siyakwazi ukuthi thina siyifanele siye ekhaya sisupport izimuli lalapha futhi sihlala khona lezinto eziningi-ningi ezisibambileyo njalo khona khona kusuka kwenze sisebenze ngamandla sithathe imisebenzi eminye ngeke iyenziwe ngisho nabantu abazalwa kuleli lizwe.
Manje ikhona yini imizamo eyenziwa ngabanye benu khona ngapho ngalolu daba ikakhulu ukuzama ukufuqa uhulumende ukuthi angafaki abensundu phambili kodwa?
Okwakhathesi bengingakazwa lutho olukhona ngaphandle kwe-labor esikhiphe ukuthi they need to investigate indaba yokuthi amaZimbabweans why esifa kangaka. Ngoba kubuhlungu kakhulu ngoba ikakhulu esizweni sakithi esinsundu esabantu abamnyama amaZimbabweans asibambanami. Ma ngabe sibambene siyi-society eyi-one ukwazi ukuthi akula kumbeni khalanga akula ndebele akula shona sibe isizwe esiyi-one eseZimbabwe sibambane sibe lento yethu esiyenza sonke ukuya kuba kuhle ngoba okwakhathesi kukhanya ma kukuthi kukhona okwenzakeleyo kuthiwa kutshone lowu kutshonelwana kutshonelwana i-publicity yomuntu wesindebeleni iba less than i-publicity yomuntu weshoneni okuyikwethu kubona kungathi yithi thina abantu beZimbabwe asibambananga kunesizwe saseZimbabwe.
Manje ungasitshela ukuthi umona unjani khona ngapho kwele Bhilitane ikakhulu nxa sikhangele impilo yensuku zonke ukuthi umuntu uyavuka esenzani uyavunyelwa yini ukungena ezitimeleni uvakatsha lokunye umnjalo?
Ukuvakatsha kakuvunyelwa njengoba sisasike ku-lockdown which was extended nge-3 weeks abantu balapha bayakomplaya kakhulu especially endabeni zomthetho siyali ngawe wena muntu ngoba iyakutshela kuhle i-government yalapho ukuthi stay at home uhlala endlini ma usiphuma endlini uphuma usiyakwenza igrocery yakho ubuya ulandele yonke imilayezo ekhulumayo ukuthi geza izandla ukhiphe impahla ogqokileyo uwatshe ukhiphe nezihlangu ogqokile ungangeni lazendlini. Ngithemba abaningi bayenza njalo but still we see ukuthi ama-cases which abantu basaqhubeka besiya emsebenzini ngoba njengoba ukwazi ukuthi thina abezempilo kahle singayekela ukuya emsebenzini ngubani ozahamba ekhangela abantu abasezibhedlela akula muntu ozohamba ngoba sigcina sesinjani wena oyabe uphilile usuhamba usiyakwenza umsebenzi.
Sizwa kuthiwa uhulumende wele Bhilitane uthe yena uzakupha imali engange-£60,000 izihlobo zalabo ababe bebhubhile likuzwile yini njalo kuliqiniso yini?
Sikuzwile lokho kodwa into eqakathekileyo nani ungaze uhambe emsebenzini ma usugula ususifile leyo 60,000 will not compensate i-life yakho wena. I-60,000 will not bring my life back. Into eqakathekileyo kithi thina impilo imali yesi siyayibona siyizwile layo futhi kodwa-ke lokho kuba nzima ngoba awusozeke ukhange abantu ngemali lokho kuyafana lokuthi uthithi yeqele egodini ngikunikeze i-switch yiyo le into esenziwa i-government yalapha ngoba bona abelungu balapha kabafuni ukusebenza.